So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngezindaba ze ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 9 kulwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
lapha sizama ukuthi sincedise abantu abangu-183 for me Vumbatikwe Mine. So ngilokhu prescribe for me Zimbabwe Rights for Human Rights. Ama-allegations akhona akaphumisisi.
Amagqwetha azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe eVumbatikwe Mine abavalelwe enkambeni yamapholisa eGwanda.
Ungazele ubone into vele izanu engafuni ukuthi yenzeke, into esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa usithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem.
Amabandla aphikisayo enhlanganiso ye-Election Resource Center bakhala ngokunganikwa yiZimbabwe Electoral Commission ugwalo olulamagama abavotayo olwe-voters roll.
Into engethuthwayo ngabantu asebesikhala nge-voters roll bakhala ngayo manje umthetho emnyakeni ozayo, but i-voters roll ilizele ikhona. Laba bantu sidlule kuma-by-election abazange bazihlupha la ngayo.
Akukhanyi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadala omabili ePhalamende abalisa eleSenate lele House of Representatives kanye lobosi balukhulu bezabelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amagqwetha akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe izolo lanamhla eVumbatikwe Mine abavalelwa enkambeni yamapholisa eGwanda. Umnumzana Jabulani Mhlanga, omunye wamagqwetha enhlanganiso le, uthi bazama ngamandla wonke ukukhulula abantu laba abagoqela abesifazana ababili. Amapholisa agcine ephosa intuthu ehitshayo kulandela ukutshiswa kwezakhiwo zomgodi lo kanye lezindlu zabaphathintambo beVumbatikwe Mine. Abesifazana bebebhikitha ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu ezedluleyo. Amakhosikazi la abefika phose amakhulu amabili avuke emadabukakusa elubhekise emgodini wegolide weVumbatikwe ukuyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Umhlanga utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba abanye ababotshiweyo bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Lapha sizama ukuthi sincedise abantu abangu-183 for me Vumbatikwe Mine. So ngilokhu prescribe for me Zimbabwe Rights for Human Rights. Ama-allegations akhona akaphumisisi, but what we gather is ukuthi abakhona bebedemonstrator against imine. Kanye imine isibe sikhathi ngabaniki imali zabo zeholo. I think ukuthi abale 2 months njengaholo. So basebedemonstrator izolo. Khona fanele ukudemonstrateni kwasengani akulakuzisana kukhona. And then imine yalisikhonkhona kucine sebebulala izinto zayo. So as a result yasiba report emapholiseni. Yikho namhla basuke ekuseni yonke bebotshwa ngamapholisa belekela be-police station. Abanye kuthi ababotshwa izolo. So we're trying to see with our best we can assist them ukuthi bathole ngababekudinga. Nokuthi-ke mhlawumbe nxa kusuza sikhipha abanye babuye bevela phandle.
Amapholisa akhuluma yini ukuthi amacala abo ngokuthini khonapho nxa akhuluma lapho?
Kuthiwa yi-public violence. Namapholisa abophile yiseki law and order from Gwanda.
Singathi nxa ukhangele kulabo labomama kumbe ngabobaba kuphela?
Obaba bangu-179, omama bangu-4. So in total they are 183.
Singathi ngokubona kwakho ubona ngani bahambiswa nini emthethwandaba kumbe kulabanye elingelelisa ukubakhipha namhlanje?
Sisazama kathesi ngikhona siyaesiahlale imeeting lo-discourse sibona ukuthi how best we can get some of them out. Because abaningi vele abanamacala ngamalokhu zweni ama tracknets arrest lokho kwapho ngubuthela abantu bonke babophe nje sengena bofakaza ukuthi emithi ngayo bedala amacala.
Yes, so ngokubona kwakho ubonani kodwa labo abazatholakala bengani bayamiswe ecourt bengahamba nini emthethwandaba?
Kuzothi abanye babothizulu abanye babothe namuhla. So ngomthetho namapolisa ayanyovuna ukuthi abajunye for a period of not more than 48 hours. So nxa sikhangela ababothe izolo kumele bahambe ecourt kusasa, ababothe ecourt ababothe namuhla kumele bahambe ecourt from ngokusasa.
Ubona ngani kuyahamba njani khonokho?
Nxa sikhangela thina kula macala lapho sabona ukuyahamba njani ukuthi amapolisa asayenza ama-investigation kanti and alo asinika ama-statements atshengisa amacala akhona bawamisa kanjani. So it's difficult to tell for now ukuthi ngiwahamba kanjani because bathi sibabhizi bajeba amaphepha akhona. So as soon as singabona amaphepha abantu laba singaba le comment yokuthi senganamacala akhona ngaphetha kanjani.
Umnumzana Jabulani Mhlanga, ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda, ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zomgodi weVumbachikwe, kanye labakhokhela amapholisa ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi izahambisa iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba nxa ingehluleka ukubanika ugwalo olujulileyo olumumethe amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo. Inhlanganiso le ithi akuqondanga ukuba iZEC ikhuphule intengo ye-voters roll njalo yale ukunika uzulu ugwalo lolu oluzasetshenziswa ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edale lePhalamende lo mongameli. Amabandla aphikisayo ayakusekela lokho esithi voters roll kukhanya engani isetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingaqondanga. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kumele kube lula ukuthi uzulu athole ivoters roll.
I-voters roll babuDube yiyo evotayo, kuvota yona iphinde ibale amavoti iphinde iyegcoba abantu bafaka ezikhundleni. Yikho kulohlupho khonoko. Ungazele ubone into vele izanu engafuni ukuthi iyenzeke, yinto esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa usithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem. Electoral law is fairly okay, but the electoral procedure is problematic. Yikho lapho abantu abaphiwa khona umbuso, i-kingdom yena le khona, iphuma ku-voters roll khona.
Manje pho kuyagcina ngani njengoba abantu beyifuna kangaka i-voters roll?
Ukugcina kwakhona mbonathi kuzakuba nzima ngendlela yokuthi uyabona ukuthi indlela izanu eyenza ngayo kodwa uthola ukuthi abantu bayisekela isenza beyibona ukuthi into eyenzayo imbi, baphinde futhi bayisekele ukuthi ithi uma icila nge-voters roll ibambanisa labanye abantu abazayivumela. So-ke yikho lapho kulohlupho khona, akuthembisi ukuthi kuzalungiseka okuyinto kwakhona. Uhlupho lukhona, kukhulunywa nge-electoral reform isikhathi esiningi i-opposition ikhala ngayo. Otherwise i-electoral law, if you read it, mina I think it's fairly okay, but the electoral procedure yiyo ehluphayo. Ukuthi uyabona right now umthetho uthi akurelease i-voters roll, but kabayirelease in the procedures, indlela abenza ngayo, umuntu ufika azenzele abuthandayo kodwa umthetho ukhona, uyayibona into yakho. So-ke kulohlupho ukuthi kungalungiswa njani. Okulungisa koko yikuthi abantu lobo i-voters roll bengayibonanga, bayevota in numbers against khona lokho okwenziwa izalo.
Kodwa nxa ivociweke i-voters roll kumele kwenziweni?
Uhlupho-ke lukhona apho ukuthi i-voters roll nxa ivoxwe njengalokhu esake sikubone, ufice kuthiwa kulo muntu le engxenye le 120 years obevota. This thing is a challenge babuDube, ngoba umuntu owajayele phela ukwenza lokhu kakuqalanga even ngo-1980. Yinto ezazisenziwa abantu besentini ukuthi izinto zenziwa ngenkani. La namhlanje lokhu kusenziwa izinto ngenkani, lokhu esibuswa ngenkani njengesikhathi sikaSmith. Umehluko kawukho.
Umnumzana Mlungisi Moyo ukubandla lezanu PF sixoxelaye esenyathi esabelweni seMathabeleland North.
I-issue ye-voters roll is highly sensationalized. Ichwezwe imizwa ngento engekhoyo kuground. I-voters roll ilivele ikhona sisukekhethweni lolo lwedlulele and i-voters roll ikhona sesiyafika kulolu khetho luzayo. I-VAT yikomishini e-operator ngama-timeline ngezikhathi ezifeziweyo nguhulumeni. So i-VAT layo ungayibona isingathi iyazama ukuthi ibonise abantu ukuthi lokhu kuyenza kumbe kakuyenza. So kusiya ngezikhathi layo ezifiwe nguhulumeni. Into engethuthwayo ngabantu asebekhala nge-voters roll bakhala ngayo manje ukhetho luseminyakeni ozayo, but i-voters roll ilizele ikhona. Laba bantu sidlule kuma-by-elections abazange bazihlupha la ngayo, but kathesi i-voters roll need cleaning ngoba phakathi kwesikhathi lesi iminyaka le emihlanu kusukusela kukhetho olwedluleyo kusiya kukhetho oluzayo kuyabe kunabanye abasishiyayo, kunabanye abarenounce ama-citizenship, kuningi okwenzakalayo. So akusiyo nto yokuthi ungayicela namhlanje uyigcole uyifinise ukuthi yikho okuzayenzakala ngelanga lokhethi, kuningi okwenzakalayo.
Khonapho moyo ungasikhangele kodwa kulabanye phela bakhonona bathi hayi phela asinikwe kathesi siyayifuna noma kanjani, kumbe imali niki njalo ngathi bayayifuna.
Right, izeki ibhodi ethethe nguhulumende ukuthi ingaze yakhupha into ezimaniki-niki, ikhupha into ezithathayo ezenza nesusu. So maye isenza ngalolo hlobo kunzima ukuthi ikhuphe impumela ezimvamva inike uZulu ukuthi uZulu asebenza ngazo lezinto, ngoba kusasa uZulu yena lowo oyabethole into ento ezingaqondanga usangajika athi hayi khathi ngani umoya nangu lapha kuwu-voters roll kodwa lithi umoya utshonile ngomnyaka odlulele. Thina abantu abangaba yi-16-17 million and izeki ibhoji elihlekane kubuze bakhiye bameke sure ukuthi ukhetho olungakabi khona. Wonke umuntu oku-voters roll ngumuntu ophilayo, ngumuntu ozenelisa ukuyavota. So leyo kaso exercise engaphomba ukwenziwa nje ngemizuzwa emibili emithathu ekhona. Mina ngisuka mina ngiye nje ngingangayicela i-voters roll ngo-2018 siceda ukhetho, ngahamba futhi ngayacela i-voters roll 2019 ibiphume veki, ngacela 2020 ibilokhu iphume veki, 2021 ibilokhu iphume. But manje engawuthi amabandla wonke elibusayo laphikisayo abezama ukuthi ancedise abantu ukuthi abanqabele ukuthi barejiste ukuyavota. So kufana nokuthi kathesi sesekuperiod e-voter registration. So ngalelo hlobo kunzima ukuthi bakhuphe into engaphelelanga bathi kayithathe ithi uZulu kusasa baze kungoba from past experiences ubuthole ukuthi umuntu uyavuka athi hayi mina isihlobo sami lesisatshona nyakeni but siloko sikhona ku-voters roll. Bazame ukuthi banqabele lezo zinto.
Lo-ke bekungumnumzana Mlungisi Moyo, ilunga lebandla elibusayo, obesithi kuyamangalisa okufunwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Esixoxelayo phambilini bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance, obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Akukhangi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele-Senate lele-House of Representatives kanye labosibalukhulu bezabelo ngoba ukubalwa kwamavoti akukapheli. Kodwa ibandla eliphikisayo elama-Republicans yilo elikhokhelayo ngoba selithole izihlalo ezingamakhulu amabili 200 ku-House of Representatives, kuthi ibandla lama-Democrats lona selithole izihlalo ezilikhulu lamashumi ayisikhombisa lane 174 kubika kwabezindaba abe-Associated Press. Ingcwethi zithi ama-Republicans akhanya ezanqoba ahluthunele ama-Democrats leli dale. Kudale le-Senate khona amabandla amabili asethole izihlalo ezilinganayo ezingamashumi amane lasitshiyangalombili 48 ngalinye. Kulezi hlalo ze-Senate ezine eziseleyo lapho kuzavalwa khona amavoti ezibalisa e-Arizona, Georgia, Nevada, le-Wisconsin. Abancintise bemele amabandla amabili kulezi zigaba bangutshiki lobhanqa. Esigabeni se-Pennsylvania obekubusa khona ama-Republicans umnumzana John Fetterman wama Democrats, unqobe uDr. Mehmet Oz wama Republicans. Esigabeni seGeorgia, khona ukhetho lweSenate lubikwa lulakho ukuphindwa i-runoff, ngoba kukhanya kungela ozathola amavoti ahlelwe ngumthetho. Sixoxe lo munye wabavote izolo ohlala eTexas, umnumzana Raphael Mthombeni.
Besikhangele sibili ngamehlo abomvu ukuthi kuzahamba njani. Bekukhangela ungathi ama-Republicans azabuya ngobubomvu bawo, kuhle kube bomvu ilizwe lonke. Kodwa ke akusazange kube njalo. Kungenzakala ukuthi bathathe i-House of Representatives, kodwa ke bazabe bebalutshwane kakhulu ukuthi laba benza i-majority u-House of Representatives.
I-Senate uthi ubona isiya kuma-democracy yini, ngoba siyabona zindala zombili impela ezigabeni lapho okusabalwa khona amavoti.
I-Senate yona ibizele ngathi iyalela ngapha kuma-democracy, ngoba labo bebengathi kabala qiniso ukuthi bangayithatha loko bangayithathi. Ngapha kuma-democracy bekusele kanje ukuthi kube lezihlalo esisoda kumbe ezimpihle ukuthi bayithathe. Nxa kuyikuthi bona ama-democrats kabaluzanga isihlalo esisodwa besiluzela kuma-republicans.
Asithi i-lower house iyebo ithathwe ngama-republicans, i-senate iye kuma-democrats, umongameli yebo uzaqhubeka engubaba uBiden owebandla lama-democrats. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela uhulumende weMelika abusa ngayo?
Lokho kuvele yikho besenza lonolukhetho olwaphakathi laphakathi. Kuthiwa khona ngama-checks and balances. Babona ukuthi laba ku-opposition bangena ukwenzela ukuthi kungabi alala shobosho for 4 years. Kuzawube khona uBiden khonapho, kodwa nxa i-Senate isele kuma-Democrats, ngoba laba abancinyane i-House yandisa ukuthi ihlangane iqume ibisi ihambisa ku-Senate ukwenzela ukuthi i-Senate ifake isidindo sayo. Nxa ebambe i-Senate kuza kuba ngcono, ngoba izidindo eziningi ngazoze zibe khona.
Nxa kungasenzakalanga ukuthi uDonald Trump abantu bakhe ekade ebafakile ukuthi bancintise, nxa bengasanqobanga ngobuningi babo, umbona ephuma yini le sinqumo sokuthi yebo ngempela uzancintisa kukhetho lukamongameli?
UDonald Trump kuzadinge kwale athi uyangena kuphela, ngoba yena ungumuntu othengisele ukuthi ungokuthi abuse kuphela. Yena angithi ubezama ukutshaya ikhu khona lapha ekuqaliseni kombuso lo obukhona. So uzangena.
Umnumzana Raphael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, omunye wabavote izolo njalo uhlaziya ezombusazwe. Amazwe akwezwekazi le-Europe athi akhangelele ukuba azakwamukela iziphepheli eziningi kulandela ukuhlasela kwele-Ukraine le-Russia. Athi kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi, 6.9 million, ababaleke ezindlini zabo kwele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Democratic Republic of Congo selixotshe kulelo lizwe intatheli izindaba yakwele France uSonia Rolley, akwaziwa ukuba ubotshelweni. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Saneliso Dube odabuka eNyandeni esabelweni seMatabeleland South. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
South Africa ngenza ngokuzodinga umsebenzi nje.
Ye, wagcina uthola umsebenzi onjani?
Ngagcina ngingena ku-dispatch clerk
Ikwenzani konoko Madube?
Sigila ngama computer. So uma abantu bethenga ama computer then adlule ezandleni zami ngiwabuke ukuthi ama computer alungele yini ukuhamba kwamanye ama company.
Ye unjalo umsebenzi lo unzima kumbe umsebenzi owawufundelayo?
Ah, umsebenzi nami ngiwufunde sengikhona apha eGoli.
Ehhe, andibana kulokho wawusenzani ekhaya eZimbabwe?
Ngasuka laphana ngiphuma esikolweni sengishonelwe ngabazali. Abazali bami ngithe sengasenabo abazali ngeze South Africa. Ngikhubuza kwami sengizozama ukuthi ngithole umsebenzi.
Ye, wawusuka ngaphi khonapho? Njalo isikolo sangikhona kwakuthiwa kuyini?
Ngangisuka eNyandeni, Village 3. Ngifunda eNyandeni Secondary School.
Kodwa waphutha yini izifundo zakho eNyandeni Secondary?
Ah, ngiziphuthanga izifundo zami.
Kukhona okwahluphayo?
Ya, kukhona okwahluphayo. Angizange ngisaziphutha izifundo zami.
Ye, njengomuntu oyintandane, sizokuthiwa kukhona okuzamayo, akusitshela kuyini?
Zama ukuvula i-charity home lapha eNyandeni, emzini owathiwa ngabazali. So ngabona kuyinto enhle ukuthi lowo muzi ungavalwa kodwa ngisize intandani nabaselokazi okukhulu nabogogo kuwo lowo muzi. Ngokuncane lokho mina engikutholayo nami eGoli.
Singathi kona manje siwenzeni ngakhonokho okucabanga ukuthi ukwenze?
Ah, manje into esengiyenze laphana ngama-December bengifika ngiyahlanganisa impahla lana ama-second hand impahla ezindala. Ngihambe nazo ngale ngifike ngibabize bonke nge-23 zika-December babuye ngibashere lezo mpahla ngizama ukuthi ngithenge imbuzi ngibulale laphana ukuthi banike ukudla ngidinge uyiradio ngibatshayele ukuthi labe belekhisimusi batholelezana impahla ukuze labo masifika i-25 begqokile.
Ye, sizokuthola kukhona okucela ebantwini, ucela ukuthi bakuncede njani khonapho?
Ngihamba ngicela lathi ngicela iy'mpahla bayanginikeza ngizithumele ekhaya zifike zibekwe angithili ngiye ebantwaneni. Then into esemqoka manje ekade sengiyifisa kakhulu yi-minibus. Yekade sengiyifisa engibona ukuthi abantwana laba engizitshela ukuthi ngiyabasiza ngey'mpahla ukuya esikoleni kunzima. Bahamba i-distance enkulu kakhulu, umango abawuhambayo umkhulu kakhulu. So ngase ngibona ukuthi ma ngingazama ukuthi ngicele usizo lokuthi ngithole i-minibus kungaba easy ukuthi abantwana beye esikoleni.
Ye, so abafuna abangafisa ukuthi bakuncede bayakuthola njani Madube?
Efonini, kuFacebook ngikhona, kuWhatsApp ngikhona, and then ngizoya vele ekhaya Maduze.
Ye,
ngiyahamba nje ngo-December.
Ifoni number yakho ithini? Ucingo lwakho, akubani ucingo lwakho?
Ucingo lwami lithi 073-760-5591.
Akuluphinde Madube?
073-760-5591. Ngiyabonga kakhulu balaleli. Ngiyaludinga usizo, nisaleni kahle, uNkulunkulu abe nani.
Unkosazana Saneliso Dube udabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Ubexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg, Wele, South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uselungiselela ukwamukela abalama permit azaphelelwa isikhathi ngohlangula ngomnyaka ozayo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ayethulela bezindaba umphathi ntambo ogatsha lwezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwango. Uthe sebetshela uhulumende weSouth Africa ukuthi bazilungiselele ukwemukela izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi azophelelwa isikhathi ngohlangula. Unkosikazi Mtshwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena le mota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena le mpahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kule South Africa. Kodwa inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezizalwane zeZimbabwe eseziphile kwele South Africa kweminyaka zisebenzisa amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Dabalala uthi kuyethusa ukuthi ekhaya kungelamsebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele ukwamukela abebezisebenzela kwele South Africa.
waye bathume ukuphi la abantu ukuthi uyabamukela babe icele kuye yini ukuhamba kule amazwe adebekiyo esifisayo la eSouth Africa igamende eZimbabwe vela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu babo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sebe bexoshwa
le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gregman Mkhwebo.
Mbona ungathi i-government yaseZimbabwe ayingadlali especially ngabantu into yasusa abantu ekhaya kuhlupheka kumanje nje sithande semazweni still kusahlutshekwa ekhaya siyabona abantu balokhu besacrossa imngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabi sesimeni sokuthi kuthiwa abantu bonke la abaphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcinihlalo wehlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabutho Mabena uthi ikulumo kahulumende le ibajiye bemangele
besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana nohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la ma-permit kodwa kukhanya usephose selahle ithawulo sina sifisa ukuthi ama-permit la ayavuselelwe.
Iinkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele-South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka kwele South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into abangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambela abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa isikhulumeli sebandla leZANU PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwaba lula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who would want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Uthi bakhangelele ukuthi imithetho ezakwenza kube lula ukuphindela ekhaya iqale ukusebenza masinyane ukuze asebefuna ukubuyela bahle baqale kusasele isikhathi. Uthi lesi sibonelo sikahulumende olalela izikhalo zomphakathi nxa abantu kukhona abacela kuye. I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele-South Africa isiyakubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene le-South Africa ngodaba lwamaphemithi kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo le-South Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Mele Studio 7 noHansberg kwele-South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. I-Studio 7 izabe ilethulela okwenzakalayo nsuku zonke kwezemidlalo yenguqu ngenkezo ye-World Cup eDoha, Qatar. Sekunjalo, umncintiswano omkhulu lonyaka. Xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo. Silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe. Sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqethi, labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha. Sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni. Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterm. Sigcina ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo yimuma Gumede uGaino Siding sithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.